Ngenda benzethu lamhlanje umongameli Robert Mugabe wenza umhlangano lo mongameli Jacob Zuma kwele South Africa lapha hambe khona washiya umkakhe unkosikazi Grace Mugabe ekhaya. Sizahlolisisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa ngesikhathi inkokheli yamazwe omabili isenza umhlangano wokudlelana kwezamabhizimusi. Uhulumende uchothoza okwenzakala ebulenjini bokuzilibazisa obunjengeFacebook, Twitter lokunye okufanayo esithi kwenza kube lokungezwani eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sihlolisisa ukubandlululwa kwemihlobo etshiyeneyo kwezombusazwe eZimbabwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.